udubo lwamanzi ekliniki yesitezi luqale ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuna kwezulu eliningi okwadala ukuthi indlini edonsa amanzi icwile phakathi komfula ife. Umnumzana Kenneth Siziba ube ngumanjinela obekhangela le ndlini.
Udubo lwamanzi laphana ekliniki kwaqalisa ngocyclone. Kwasuka umfula wagcwala kakhulu waze wabhoda izindlu ezilenjini zafika. So lapho kwaqaliseka khona udubo lwamanzi. Sayibisa lapha eGwanda, bayihambisa koBulawayo, bathi ayisalungiseki, ifuna imali eningi.
Kusukela lapho kuze kube nalamhlanje, omama bahamba besiyalindela ekliniki esitezi, kumele bahambe lamanzi abo, kumbe bazimisele ukuhlala besiyawakha emfuleni. Unkosikazi Sylvia Swanda, lilunga lekomiti ekliniki esitezi, uthi impahla zale kliniki zigqekisele emfuleni lapho zizakhamizi ezinatha khona okulakho ukudala imikhuhlane esihudo.
Ama-linen savers ayewatsho emfuleni, hayi abantu babo besebenathi ingcekezayodwa. Idaria ke siyithini ngensuku zalamhlasho ukubonakala umuntu ezithwele eqansa lenkonxa ehambe ekhilikithele emagodini angani ngaze kwenzakala okunye. Phela umuntu uyabeletha at any time, angabelethele egangeni khonale. Kuyayanisa ilizwe linje, thina sesifithi sikilise sazuza ukuzivusa kodwa sike sihluphe kokudlula. Hayi,
unkosikazi Prophet Spanda uthi izakhamizi bezisizakala lazo ngesikhathi kule ndlini edonsa amanzi emfuleni ngoba bezisenelisa ukunatha amanzi ahlanzekileyo kodwa kwamanje sekumele banathe ndawone nezifuyo zabo.
Khathesi ungaze uhambe, kumele uhambe usuka endaweni yakho uthwele amanzi ngoba ungekele ukuthwala amanzi ungaze uphiphilise, awusozula inathi uzabuye linathele ekhaya. Xa kuyukuthi ujala ikhanda lingakubulala endleleni lokhu uthwele iphilisi esikhwameni. Okukhona okunye ukuthi lapho esivele sinatha khona, lapho kuvele kunathwa khona even abeclinic even thina, yikuthi kunatha inkomo, kunatha idonki, yonke into iyanatha khonapho. But amanzi lana adepontshwa injini abe ngani ngamanzi asefu.
Izakhamizi esitezi zincedisana lenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Orders neviki edluleyo zihambe zafika ekhansilini eGwanda ukuze ziyokuzwa ngodubo lwendini yabo. Unkosikazi Thanda Ncube ngomunye walabo abangena umhlangano neziphathamandla zekhansili ezimaphandleni.
Basekuthi umumo welizwe njengoba libona umumo welizwe unje asikwazi nje kuzalunga. Kanti uyabona ukuthi into zakhona azibhalansi, so asikwazi. Basithembisile bathi end of the month injini leyo bazayibe sebeyithengile.
Umqondisi we-Waters unkosikazi Juliet Ntuwane uthi inhlanganiso yabo iyancedisa ukufundisa omama ngamalungelo abo ukuze bathathe amanyathelo lapho bencindezelwa.
Ezintweni ezinjengokuthi bayabona ukuthi kulento ezingahambi kuhle, kababhale izincwadi bahambe bayilanda umuntu bayithola impendulo directly from umuntu onguye o-concerned, kulokuthi bahlale ekhaya belokhu bemangela ukuthi kuzalunga nini. Ezinto azilungi ngoba engxenye abakhulu abasebusisini babe bengazi or babe besazi bethatha advantage ukuthi abantu emakhaya abakwazi.
UZulu kulesi sabelo sebhekane lodubo lokusilelwa kwamanzi kulandela ukungani okuhle kwezulu nakene othe kudala ukuthi iningi lihambe imango emide ukuyawadinga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseWilonke no-Albert Ncube.